Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 16 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
nxa sikhangela i-second wave, phakathi ukuthi sikhulume ngayo ngoba singaba ingozi enkulu ukudlula i-first wave, njalo sesingachithekelwa impilo ukudlula lokho okwayenzakala ku-first wave.
Uhulumende uthi lanxa ezimisele ukuvula ingcwele, ngalamtshina eneleyo eyokusebenzisa njengalokho sokwenziwe ngamanye amazwe yakhelane lele Zimbabwe, kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Liyaqonga inani lamalunga ebandla likamongameli Donald Trump welemelika elama-Republicans abathi kumele avume ukuthi unqotshiwe kukhetho olwenziwe kumaviki amabili edluleyo. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngutshiki lobhanqa vele Algeria namhla emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labatholakale bele COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kosuku lwayizolo beseliyinkulungwane phose ezithoba munyemunye 8,829. Asebesinje kuleli gcikwane bezinkulungwane ezedlula eziyisithiyagalombili 8,096. Ukuthi abalokhu begula bona sebengamakhulu phose amahlanu 476. Labulala abangamakhulu edlula amabili lengxenye i-257. Ezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abaphose bafike izigidi ezimbili 1.9 million. Labulala inkulungwane ezingamachumi phose amahlanu 47,375. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula amahlanu 50.9 million. Ababanjwe belalo labulala abedlula isigidi 1.3 million. Kubika abekolitshini le-John Hopkins University eMelika. Kunjalo nje uhulumende uthi lanxa izimisele ukuvula ingcwele, ngalamtshina eneleyo eyokusebenzisa njengalokho sokwenziwe ngamanye amazwe akhelane lele Zimbabwe kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Lokho kuvezwe isiphathamandla sikahulumende kugatsha olubona ngokwenzakala ekhaya uMnumzana Respect Gono. Otshele idale lephalamende ukuthi abalamtshina yokuthi behlole amaphepha bebone angekho emthethweni njalo abenelisi ukuloba incwadi zokunika abantu imvumo yokungena elizweni ezamaviza ebulenjini. Utshele ikomiti ebona ngezomvikela kuleli dale ukuthi ugatsha lakhe lusebenza gadalala ukuthi luphathisane lezinye ingatsha ezikahulumende ezigoqela olukamsitheli kanye lolwezimra. Lokhu kwenzakala igcikwane le-COVID-19 lilokhu limemetheka elizweni lemhlabeni jikelele. Njalo umsekeli kamphathintambo obona ngezempilakahle uMnumzana John Mangwiro ebikwa isithi kungenzakala ukuthi ilizwe livalwe okwesibili bengavumelana. Ukuze sihlaziye lolu daba siqale ngokubuza ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magiko ukuthi ukubuyisela imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kungaba lomthelela bani.
Nxa sikhangela i-second wave, phakathi ukuthi sikhulume ngayo ngoba singaba ingozi enkulu ukudlula i-first wave, njalo sesingachithekelwa impilo ukudlula lokho okwayenzakala ku-first wave, njengoba sikubona khathesi kwezinye indawo eziphesheya, America, lezi ndawo ezinjalo. I-second wave ibangelwa yilokho. Okokuqala, savala thina ama-lockdown, savulela abantu ukuthi kasihambeni, siqhubekele ngempilo zethu. Ngakho sesiphumile phandle sesiminyana njalo. So ukugcwalelana kwethu konkhwana lokuminyana kuyenza ukuthi kumemetheka kumbe ispread coronavirus iyenzakale masinya. Bese uqiniswa yilokho i-behavior yethu kumbe ukuziphatha kwethu nxa sesiphumile phandle. Abantu kabasanaki. Uyabona umuntu yabegqokile nje imaski eyifake esilevini, abanye kabasawagqoki lama maski. Abanye bawagqoka bengabona amapolisa kumbe nxa esengena kwenye office. Kodwa nxa ezibhodela nje town ekhudlana labantu esenzane sekhombini, umuntu uyabengelayo imaski. So i-behavior yethu siyenza ukuthi iqinisa ukumemetheka kwe-coronavirus. So i-second wave iyeza, njalo iyeza ngamandla, ibamba kakhulu ngenxa yokuthi abantu sesivulelwe, i-lockdown isiyenziwe yaba lula, sesihamba-hamba.
Siyananzelela ukuthi abantu batshona eziboraneni lakwezinye indawo lapho abaminyana khona bezama ukuziphilisa bedinga abangelakho. Bengenzani kulezi ndawo ukuthi bengasondelelani kakhulu?
Ukuqala indaba zokubuthana abantu bedinga amanzi ngike sasiqeda. Abantu bazayo kumele bathole amanzi, abantu kumele bahambe eziboraneni bayadinga amanzi. Singayekela ukwenza njalo siyagcina sesitshawa ngenye imikhuhlane ebulalayo, njalo cholera, diarrhea, dysentery, singasahlanzeki emzini. Ngakho-ke kumele kuphunywe kwedingwa amanzi ngenxa yokuthi kasilawo elizweni. Kobulawayo lapha nxa ngikhuluma amanzi ayahlupha kakhulu. Kodwa nje ngibuyela kundaba leyana e-behavior ukuthi nxa sesifikile endaweni ezikotshweni lapho esidinga khona amanzi, kungcono ukuthi singafika sihloniphe umthetho we-social distancing. Singaminyani kakhulu, singayenzi izikorona sikudlana kakhulu, siza imemethekisa umkhuhlane we-coronavirus. So i-advice yami, ugcina ama-sanitizer wethu singawayekethisi lapho esihamba khona. Isikotsho sibanjwa ngumuntu wonke, la uyafika ubamba. Kungcono nxa ule sanitizer nje, ungabamba isikotsho usanitize izandla, ungabamba isikotsho usanitize izandla.
Lowo ngudokotela Rogers Makiko, ingcwethi yecubungulayo ezempilakahle, sixoxela ekoBulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zidla amahabula ngokukhuphulwa okwenziwe umthelo wamandla kagesi ngabenkampani yezesa, besithi baphila nzima ngokubasa umlilo ngoba iholo labo lingasehambelani lenguquko ebakhona emthelweni wamandla kagesi nyanga zonke. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Phezu kokukhuphulwa komthelo wamandla kagesi, abantu bakhala ngokuthi bavele bephila nzima ngoba intengo yempahla yonke yokusebenzisa nayo iqhubeka iqansa mahlayana, ngasikhathi sinye iholo labo liqhubeka lincipha nxa liqathaniswa lendleko okumele zibhadalwe ngenyanga njengemuli. Unkosikazi Nomuhle Nhliziyo, isakhamuzi sakoBulawayo, ngomunye wabakhala ngokukhuphulwa komthelo wamandla kagesi.
Loko kwamagesi ukukhwela khona kusithatha kubi sibi ngoba ukhwela amagesi imikhulu ayikhi ayikhweli. So siyakuthatha ngaphi phezu kobunzima esibhekane lawo elizweni lakithi leleli, siyakuthatha ngaphi? Loku vele akuyenzi njeni i-government nganivele ibhizinesi nganivele yasizwela sibi ngoba siyahawula kathi sigcine izintandane sigcineni asingabagogo babakhulu. Imali yakhona siyathatha sihlule ukuthi sithenge ukudla, naye uthabhatha amagesi bephese sadlala emnyamenkeni.
Unkosikazi Nomqhele Jubane ngesinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo esikhala ngodubo lunye.
Indaba yokukhwela kwamagesi mina ingazihlukumeza kakhulu. Vele kumanje amagesi asiwakwanisi, sipheka ngomlilo. Manje maye sebuye sekhwezwa futhi asikwazi ukuthi sizoyenza njani, sophila njani. Kunzima futhi elizweni, imisebenzi ayikho, imiholo yabantu ayikhuphuki. Ngapha siyakhwezela amagesi, so asikwazi ukuthi sabe sizophila njani. Vele sihlale emnyameni okokuqala ngendaba yokuthi ayasidurela kwamanje.
Isiphathamandla singaniso ebona ngama lungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Efincube, uthi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yento yonke edingakala empilweni.
Ukukhwela kwente ngo yamandla kagetsi kuza kwenza ukuthi izinto ezenziwa ngamagetsi lazo zilandele siya phezulu zizaqhansa izinto zonke lazo impuphu izaqhansa kuzaqhansa ishukela kuzaqhansa amahlamvu kuzaqhansa isepha konke kuzadula kwenze impilo ibe nzima ebantwini abavele bephakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokubuswa kabi kwelizwe.
Embikweni owethulwe ngabe Zimbabwe Electricity Distribution Company bathi linkampani kayephulanga lungelo labathengi ngokukhweza umthelo ngoba ilandela isivumelwano eyasenza lohulumende ngomnyaka odluleyo sokukhuphula amandla kagetsi ngezigaba. Amandla kagetsi angaba isilinganiso sakuqala se 50 units asezabiza amachumi ayidlula isificamine mibili $86.39 kuthi isilinganiso sesibili se 50 units azabiza ikhulu lamadola alamachumi ayisikhombisa $173.31. Isilinganiso se 100 units sakuqala sizabiza amakhulu ayisithupha $606.38 kuthi isilinganiso sesibili se 100 units sizabiza amakhulu edlula ayisificamine mibili $886.02. Le intengo uZulu athi ikhuphuke ngesilinganiso esikhulu kakhulu njalo esingeneliswa ngabanenye ngakho ke abantu bazabanjwa ngamandla ukuhlala bengela ugetsi okwesikhathi eside njalo besebenzisa inkuni lakho okulakho ukuba ingozi yokonakala kwemvelo izihlahla sezizachabalala. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Selisanda inani lamalunga ebandla likamongameli Donald Trump weMelika elama Republicans abathi kumele avume ukuthi unqotshiwe kukhetho olwenziwe kumaviki amabili edluleyo. Umnumzana Joe Biden wake waba ngumsekeli kamongameli welizwe ngesikhathi kubusa umnumzana Barack Obama uthole amavoti awe Electorate College angamakhulu edlula kancane amathathu 306. Umongameli Trump wathola ngamakhulu edlula kancane amabili 232. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abanye abantu abakubandla lama-Republicans abagoqela owaye kumcebisi wezomvikela umnumzana John Bolton bathi kumele uTrump labanye bakhe bavume ukuthi uBiden nguye onqobe kukhetho lukamongameli. UBolton labanye abambalwa abakubandlaleli bathi sesifikile isikhathi sokuthi uBiden alungiselele ukungena esikhundleni sikamongameli. Kodwa uTrump owayevume enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi unqotshwe nguBiden waphinde wakwala lokhu komunye umbiko awuthumeze enkundleni efanayo ukuthi ukhetho lukamongameli aluqhutshwanga ngemfanelo. Abantu abaningi kakhulu kwele Melika kanye leziphathamandla zohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zekhaya bathi ukhetho lolu lwaqhutshwanga ngemfanelo. Esabelweni seGeorgia lapho uTrump athi ukhetho lolu kalwenzanga ngemfanelo sebeqalile ukubala kutsha amavoti. Umabhalane omkhulu wesabelo lesi umnumzana Brad Raffensperger uthi lokhu kwenzelwa ukuthi umuntu wonke asuthiseke ngokhetho lolu.
With the margin being so close, it will require a full by-hand recount in each county. This will help build confidence. It will be an audit, a recount, and a re-canvass all at once.
UTrump wethule omunye njalo umbiko enkundleni yeTwitter emadabuka kusanamhla esithi wanqoba kukhetho lolu. Abakubandla lama-Democrats bathi uyazikhulumela umongameli obhuqwe nguBiden kukhetho lukamongameli. Isizalo neseZimbabwe umnumzana Simahedwa Ndlovu uthi kuyethusa okwenzakala eMelika.
Lokho kwenzakeleyo siyakuzwa ekuthi iAmerika ilizwe lingajayelekanga ukuthi kuthweli lobuRobhani. Sizozwa yona ikhoti ukuthi izothini ngomongameli uTrump.
Umnumzana Nkululeko Majazi uyakusekela lokhu.
UTrump nxa elobufakazi ngamprojuse phela emadali nxa engelabo kayiyile njengabothongilayo.
Kulabanye abathi uTrump wesaba ukuthi uzabonakala njengomuntu wehluleke ubuza nxa engavuma ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli. Umnumzana Sikhumbuzo Moyo ngomunye wabalombonolo.
Uhlelo lamavota asemelika ngilubona lona lohambe kahle sibili. Abathi luwinwe ngosho Biden. UDonald Trump ngokubona kwami mina angazi njalo uma ezoyiwina idaba lwakhe lolo aluhambise emthethwandaba. Yena uDonald Trump okwenze wavusa i-one term usuke wasebenzisa waphuma ezinqumweni zabantu akade bemkhethele zona bemthembele zona ukuthi uzaba wenzela zona. Akathe ezithembisa abantu kasazenzanga. That's why abantu bemelika sebe iphenduke le bangamvoteli kwathi kwasala labo abalutshwana ababenefithayo kuleyo imicimbicimbi akhayenzayo yibo abasele bevotele yena ke kanjalo asilindeni ke siboneni ukuthi uzokhona yini ukuletha ubufakazi emthethwandaba oluzamenza isinqumo sokuthatha wacubelezelwa ekhetheni sisazi ukuthi singabe wacubelezelwa kanjani
kulandela ezombangazwe umnumzana sikhumbuzo umlalazi uthi uTrump ususwe esikhundleni ngenxa yokuthi kulabantu abaningi abagangwe ngababandla lamademokrats ukuba bavote ngobuningi babo loba nje uTrump ubemele iqiniso
indlela abantu abasukume ngayo isipha umuntu omnyama ngibona ukuthi umuntu omnyama uyamele kongakutala abanye nabona bavote kwazi bavota kangaki angikwazi kodwa ngikuchaza khona oko mina ngibona ngani Steve Moore is like ma ukuthi ngaphela kanjalo ukuthi banithi ukuzokusa abantu omnyama ngoba amathiwa lawo afuna ukuzwa abantu omnyama iliqiniso lelo andinandine reaction yethu emazwe afana nabo Russia
uBiden okwamanje ulama electoral votes afika phose amakhulu amathathu 290 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili labajumi amathathu lambili 232 wonqoba kukhetho lweMelika kumele athole ama electoral votes angamakhulu amabili labajumi ayizikhombisa 270 ngimele iStudio 7 bese Maryland Ngoku ke stube.
Ku live talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela ukudonselana okulokhu kukhona ngempumelelo yokhetho lweMelika langokuqonga okwesabekayo kwenani laba banjwa bele COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Inkampani elungisa imithi eyeModerna ibika ukuba isiphumelo wayo umuthi wokuvimba ukuthelelwa igciwane leCOVID-19. Le inkampani yesibili yakwelemelika esiphumile lomuthi ofanayo ngemva kwePfizer. Usibalukhulu wesabelo seWashington uGovernor Jay Inslee wethule imigoqo yokuvala ngci lesi sabelo okwamaviki amathathu alandelayo ngemva kokunanzelela ukuqonga kwenani lase bebanjwa belegciwane leCOVID-19 ukutshengisela kwabasekela umongameli Donald Trump welemelika ukuthi watshontshelwa ukhetho okuqale ngumgqibelo lokhu kuqhubekela phambili esikoleni seMelika iWashington DC osokudale ukufuthelana ngoba kulabanye abangamsekeliyo labo asebeqalisile ukutshengisela besithi akavume ukubana unqotshiwe kuphuma imibono ehlukileyo ngemfa yowake waba ngumongameli weleGhana umnumzana Jerry John Rawlings abanye bemncoma besithi wayelombuso wentando kaZulu enakekela abaswelayo kodwa-ke kube labanye abathi wayebusa ngodlame njalo esephula ilungelo loluntu ngokubopha ababelembono ehlukene leyakhe bezombusazwe. Kulokwesabela ukuba umsebenzi wonke obusuwenziwe elizweni wokuthuthukisa impilakahle yamantombazana labesifazana kwezocansi lezokuhlela kuhle imuli ungagcina usiba yize ngenxa yokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho welizwe lobunzima obudalwe yiCOVID-19. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ukuvulwa kwezikolo kudale ukuqhamuka koduko lokungaziphathi kwabantwana kwezikolo osokwethuse ababalisi labazali. Unhlahlamoyo wenhlanganiso yabasakhulayo e.youth uthi i-lockdown yiyo engabe iqhelise ukungaziphathi le nduko ezihambelana nalo mkhuba.
Abantu abatsha besebetshona behlezi ezindlini and naturally nje ngokuba ngabantu abatsha iindaba zocansi lezi bezesithi ukumemetheka kakhulu yikho bese sibona ama-STIs lawa abesesisememetheka kakhulu kuma-communities yethu.
Uthi udubo lobuyanga lokusilela kokudla ikakhulu ngesikhathi se-lockdown kubangele inkinga ezichiya-ke amantombazana labesifazana bekusimo sokungenelisi ukuzivikela. Umnumzana Josa Mutemeri wenhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini eGapuz uthi iningi lezisebenzi ikakhulu ezesifazane ezisebenza emapulazini zikhala ngokuthi azilufinyeleli uncedo lwekwelatsha loba ukuzivikela kwezempilakahle.
gabala eswati ngama sanitary facilities. Siyabona ukuthi akula futhi ama toilet emasimini abanye abasifazana basebenzisa kumbe amahlamvu ezihlahla kumanxa bekugeza.
Abantwana bedlula amakhulu amane 415 babikwa bemithise esabelweni yasemanikaland ngesikhathi se-lockdown okugoqela labantwana abakumfundo yaphansi nga-grade 7 abanye bechiya isikolo sebesiyakwendiswa. Abazali abaningi basale bedidekile bengazi ukuthi bavumeze abantu babo ukubuyela esikolo kumbe ukuba bezihlalele ezindlini besesabela ukuthi bangabamba izifo ezifana lengulamakhwa kumbe ukumithiswa phezu kokuthelelwa sona isifo se-coronavirus. Abogatsha lwezempilakahle batshele idale lephalamende kwisikhathana esanda kwedlula ukuba abafundi ababuyela ezikolo lokhe bebalutshana, njalo ababalisa abalokhe besasebenza benela ukuba balondoloze umumo umuhle esikolo. Inhlanganiso ezimela amalungelo abatsha kwezempilakahle emacansini zithi ukungaziphathi kwabantwana ezikolo ngesikhathi sokungena kuhlandla lesibili sokubuyela kwabo ezifundweni, ababalisi nakwelinye icele bekhalala imisebenzi sokubuyisela muva umsebenzi okade sebewenzile wokuvikela abesifazana kwezempilakahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ikomiti yebandla le-MDC Alliance ebixwayisisa ngecala ebelisetheswa umgcini sihlalo wohlangothi lwabesifazana kobulawayo uNkosikazi Dendai Masocha lokuphatheka ekuthunjweni kukaMnumzana Dendai Mucheiwa imthole emsulwa isithi izisoli zikahulumende yizo ezathumba osakhulayo lo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuthunjwa komzawakhe wentatheli izindaba elodumo uMduduzi Mathuthu. UTawana Mcheiwa nguntulikazi ngesikhathi uhulumende egijimisa lokubopha abantu ababecathengelwa ukuba babelungisela ukujingisela kwamhlaka 31 Ntulikazi. UMcheiwa ngomunye wabaningi abathunjwa ngesikhathi lesi wahlukunyezwa okumangalisayo, kodwa kwaba le mibiko e-ICT ukuthunjwa kwakhe kwakuqoqwe zinsoli zikahulumende zisebenza noNkosikazi Masocha. Lokhu kwenza ukuba ibandla leli likhethe ikomiti ehlola ngendlela athunjwa ngayo ekhokhelwa nguNkosikazi Conciliation Nanzavana unobhala uMnumzana Jameson Timba nommeli wenkulumane uMnumzana Kucacabhulu. Ekhuluma emhlanganweni lendalo lezindaba eHarare, uThimba uchasise kabanzi ngenhlolisiso yabo leyi.
Kula bufakazi obukhomba ukuba uMasocha engabe waphatheka ekuthunjeni kukaMcheiwa. Sesiqedile inhloliso yethu kusobala ukuba uTawanda wathunjwa zinsoli zikahulumende. Sakubona kumabonakude e-CCTV okwenzakalayo, njalo inkampani yempala Car Rentals iyabazi abenza lokhu.
Uqhubeke esula inkampani ye-Impala Car Rentals ukuphatheka kwayo ekuthunjweni kukaMcheiwa esithi yiyo ekwaziyo okwenzakalayo. Ikomiti le ithi yasebenzisa ubufakazi yabuthola kumagqwetha kaMcheiwa lalokho okwalotshwa zintatheli zindaba lemibiko abayiphiwa ngumasosha eveza ukuba laye wathunjwa ngosuku lolu njalo wahlukunyezwa.
Kulo bufakazi ukuba uDendai Masocha, uTawanda Mcheiwa, lo Mduduzi Mathuthu bengabe bathunjwa zinsoli zikahulumende. Lokhu kwenzelwa ukuba kwethuselwe uZulu ukuze engaphatheki ekutshengiseleni okwakumele kube khona mhlaka 31 Ntulikazi.
UThimba uqhubeke esithi njengebandla bafuna ukuba uhulumende afake uphenyo lwendaba zokuthunjwa kwabantu ezifana nalokhu okwenzakala kuJohana Mamombe, Cecilia Shimbiri, noNetsai Maroba kanye loItai Tsamara owanyamalala kuminyaka emihlanu edluleyo. Igqwetha likaMcheiwa uMnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuba kakhulumanga lutho lekomiti le ezithi uMcheiwa kamphanga umsebenzi wokuba amele kulolu daba. Usithole uthe njalo uMcheiwa walinyazwa kakhulu ngabantu abacathengelwa ukuba zinsoli esithi kakapholi ukuthi aphe ubufakazi kudaba lolu. Loba nje kule video ekuthunjwa kwaMcheiwa amapholisa kawakabuphi muntu okuyinto esolwa ngabalwela ilungelo loluntu. Imota yathumba uMcheiwa ngenkampani ye-Impala Car Rentals yona ethi isebenza namapholisa ukuba waziwe umuntu owasebenzisa limota. Akula osokuphumile loba nje idale lathi inkampani le ibise amaphepha omuntu lo. Omele United Nations kudaba lwamalungelo oluntu kugatsha lwe-United Nations Office of High Commission uthi abantu abangamashumi amane lasishiyagalolunye abathunjwayo ngomnyaka ka-2019 kodwa uhulumende uthi abantu balamanga ukuba bayathunjwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Imidlalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngujikelo bhanqa le-Algeria namhla emini. Intatheli izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngugcweleyo.
Iqembu lezimbabweleni liseuthola umhlomelo wodwa ngemva kokuba ngujikelo bhanqa athwele iqembu eliphethe isicoco esokuba zintshanje zezwekazi lase-Afrika ele-Algeria emdlalweni ophotshelwe enkundleni ye-National Sports namhla emini. Abahlohlele iqembu lezimbabwe ngukapteni weqembu uKnowledge Musona kanye loPrince Dube. Iqembu le-Algeria yilo beliqale ukuhlohla lalitshayela emambuleni kabili, kwathi uMsona wahlohlela kuqala igoli lezimbabwe. Kwasekusithi uDube wasehlohlela ukulinganisa umdlalo sosiyafika komlindi yacina. Intatheli izindaba ezemidlalo uNation Fokwerra uthi uDube utshengise ukuba kumele adlale kuqembu lama-Warriors athi ukuba yilokhu ehlaliswa phandle.
Ukuhlohla kukaPrince Dube kumdlalo wezimbabwe le-Algeria kube yinto enhle njalo kutshengisele ukuthi umfana ngumfana sibili oyevuthayo kulezi nsuku, njalo kutshengisele ukuthi into yayikhulunywa ngucoach uLoga ukuthi hayi umfana usadlalela iligi yephansi ayisiyo nto engayamukelwa ngabantu ngenxa yokuthi uhlohle nge-first touch eyokuqala ngene ground wahle wahlohla. Ikanti sibe labanye akade bengenile akuthiwa ama-British Brigade kwakhanya ukuthi abulanto yenzile, kutshengisele ukuthi hayi football is not about lapho udlalela khona kodwa ibhora leyaka ukuthi wena udlala njani.
Impumelelo yomdlalo wanamhlanje itsho ukuba iqembu le-Algeria selilemihlomelo elitshumi ihlezi phezu kwengalane yemihlomelo ngemva kwemidlalo yemine. Usithele eZimbabwe lemihlomelo yemihlanu njalo lizakuba kwazi ukuba liyala lokhu elihlezi endaweni yesibili loba hatshi ekupheleni komdlalo weqembu leBotswana leZambia ozadlalwa namhla ntambama. Iqembu leZambia lizangena kulo mdlalo lihlezi endaweni yesithathu lemihlomelo emithathu njalo usithele eBotswana lisendaweni yesine lomhlomelo owodwa. Emdlalweni walo olandelayo kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa kwele Cameroon ngomnyaka 2022 iqembu leZimbabwe lizadlala leBotswana khona lekwele Botswana. Futhi emdlalweni walo ukucina wesifaya sika Group H lizadibana lele Zambia emdlalweni ozaqhutshelwa kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Singakehlukani yesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi lanxa izimisele ukuvula ingcele ngalamtshina eneleyo eyokusebenzisa njengalokho osokwenziwe ngamanye amazwe akhelane lele Zimbabwe kulandela kuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19. Liyaqonga inani lamalunga ebandla likamongameli Donald Trump wemelike lama-Republicans elithi kumele avume ukuthi wanqotshwa kukhetho. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngutshikilo bhanqa le-Algeria namhlanje emini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.